Endabeni zethu lamhlanje, ingxabangxoza ekubandlwe SANU-PF iqhubekela phambili kuxotshwa enye njalo inkokheli yaleli bandla ecatshangelwa ukuthi isekela owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Ihlandla lesibili lohlelo lokubhalisa kutsha amagama abantu kuluhlu lwabavoti luphela namhla. Izakhamizi eNtalale eGwanda zikhala ngokwethuselwa ukuthi sizakala ukuthi zivotele bani phansi kohlelo lwe-BVR. Ugatsha lwe-National AIDS Council lwenza umbuthano okhuthaza ukuzivikela kumkhuhlane efana le-HIV lowesukela owe-diabetes ngesikhathi kunanzwa limkhuhlane kuwona leviki. Ku-Livestock lamhla sixoxa ngomumo womnotho welizwe ngesikhathi kulokudonselana amandla kubandla le-SANU-PF kuxoxwa enye inkokheli. Thumelani imilayezo lenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 naku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp naku-Facebook ngu-VOA Ndebele.